atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 24 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla, uzulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi bazabotshwa yini abetheswa amacala enkohlakalo abagoqela unkosikazi Grace Mugabe. Izifundo ziqhubeka kuhle eNjobe High School kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi uhulumende uzabopha na abantu abedlula ikhulu abagoqela ababeyiziphathamandla zakhe abetheswa umlando wokuthola umhlabathi ngokungekho emthethweni leminye imisebenzi yenkohlakalo. Abantu laba bagoqela unkosikazi Grace Mugabe, usomabhizimusi ongumeli weZimba South edale lephalamende njalo elilunga leZANU-PF, umnumzana Philip Chiyangwa, iziphathamandla seCapes United umnumzana Namo Tutisani, umnumzana Ignatius Chombo, uGeorge Mlilo, Shadrick Mashaya Mombe, Lonyasha Chikwinya. Amabizo laphume kuphenyo olwenziwe nguhulumende obeluhlolisisa imisebenzi yenkohlakalo kusukela ngomnyaka ka-2005. Ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iphezu kwalo lolu daba. Umgcini sihlalo wekhomishini leyo unkosikazi Lois Matanda Moyo uveze izolo ukuthi bakhathazekile kakhulu ngemisebenzi yenkohlakalo eqhubekayo elizweni. Usole njalo ukukhululwa amahlayana kwabantu abakhohlakeleyo nxa bethe babotshwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Siyakubongela khona lothiyani ukuthi labo bantu bonke kababotshwe, kodwa ke kayisibe bona ababekuphela. Singaza kwaqanjwa laba abanye laba abe-G40 kuphela, akuqanjwe nabanye abaphakathi khona laphana sibazipilile kathi bafele njani i-OTPA ikathikikubo. Kodwa ke kayisibe bodwa khona labo banye ngokumangalisayo. So ke sicela ukuthi khona kube kucace ukuthi ubani othathwayo, ubani ongathathwayo, ngobana labo abantu abakhulunywayo labo liqiniso sibili. Yizi kheleke iqelizana zathatha umntabathi sokuyabongakala konkalo kuthethe inyathelo ethethe ngokumnenza lomuntu abamudingithi isesesi. Phakathi kwabo, phakathi kwabo khona laphana bakabakambe bonke izidula mkhuba nezenza kwenzayo.
Zambe bengasala bebangaki kuhulumende kungenzeka lokho?
Akusakhethile laphana ukuthi kusalo obani kuhamba obani. Akukambe bonke abanye izidula mkhuba. Kumthetho kawubambe wonke umuntu nje jikelele. Owahamba owenza into ezingaqondanga njengakholela ukuthi umgambo wakhutshwa ngendlela ukuthi khona wayengenzi izinto eziqondileyo ebantwini wakhutshwa. Ngalokho nje wonke umuntu kungabi nomthetho ozakhangela ukuthi benzele ngubani kumbe bengisela bani. Idile mkhuba kuphela kathi ihambe entolongweni kathi botshwe njalo lawo mapulazi kathathu. I-property yona leyo kayibe i-confiscated yi-state kuye ezandleni zestate ukuze abangezange ukuthola umhlabathi lo ne-benefit kuwo kumbe kube namanye ama-project angenziwa phakathi kwaleyo property leyo eyathathwayo ngobuqili.
Siyabona njalo ukuthi udaba lolu solusezandleni ze-ZAC. Singababona bebotshwa ngempela abagoqela unkosikazi Grace Mugabe.
Ye izakhi layo kumele yenze okuzafuthisa abantu. Yagezwa phela ukuthi khona idile lezila mkhuba abantu abathola inzuzo lemoto ngobumenemene. Ngakho-ke kumele izitshengisele ibe lokungukuthi abantu bese bekholelwa kuyo. Kungakhona okuphela okwenziwe uPrista Mfumira Mthwala kuzekutshane kuyabongakala. Ngakho-ke akwenziwe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ebe lokufithiseka kukhonokho abazakwenza umthetho umsebenzi sibile kuzwayo. Ngakubongela lokhu.
unkosikazi Grace Mugabe wetheswa icala lokuthatha iplaza wabhalisa limpahla ngamabizo ezihlobo zakhe ngaphandle kwembadalo waxotsha labanye lapha kambe kungabe kuyinto entsha yini lokhu kuziphatha amandla zikahulumeni ubona ingani kuyabe kukhanya kuhle ukuthi umuntu wanika izihlobo zakhe
ngamacala amabili wona lawo wathathwa iplaza vele ngokho emthethweni wayaligcwalisa ngebizo lomunye umuntu ngamakhesi zana akuthiwa khona kumele ayisejise nguye wona lawo makhesi lawo ngakho-ke ngaqondane nemithetho kungakhangeli ukuthi khona bengibani imveli kumbe ntosazingibani ngakhangelane nemithetho ngobana waqhula umthetho wesizwe
Umnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Direct from Washington The Voice of America VOA Kulandela ukutshengisela kwabafundi benjube high school ngomvulo, izakhamizi zaleli lokitshi zithi sokuthule njalo abantwana sebesiya esikolo kungela nkinga. Kodwa umbalisi obefundisa izifundo zebiology umnumzana Brian Mutsiba ocatshangelwa ukuthi nguye owatshotshozela ukutshengisela lokhu. Nguye ongasekho kulesi sikolo ngoba wabaleka waphuma elizweni. Sixoxelo wake waba ngukhansila wenjube olabantwana esikolo lesi umnumzana Phineas Ndlovu.
Hayi umumo awuzange wabathensi especially ebazalini. Umumo wawukhona phana ebantwaneni. I remember ngizula khona phana bekhona phana abantwana. But hayi kwakungangeneli bantu kakhulu. Abantwana labo thuma ekuboneni kwami hayi babengayesibo labantu abantu abaviolent. Babengaviolent ekuboneni kwami. Ngabantwana nje abenza into esingakwazi ukuthi onguye wayeba-organizile exactly wayevele batsheleni what was the motto behind it. But hayi from that day up to now angikazwa lutho lurong.
Yena lo umbaliso okuthiwa ubalekile ubedingwa uyadingwa ngamapholisa engaye nguye owabaqoqayo yini kumbe labo abantwana balokufuthelana?
Ngibe le challenge enkulu and ngaphikisana labantu abaningi especially kugroup engikiyo labanye in public. Ngibatshela ngithi mina abantwana it wasn't their fault kulo muntu waba influencer abantwana labantu ngoba iqiniso elikhona sibili ngasifuna ukukhuluma iqiniso liphelele wonke ama imali ezidimandwayo ezama levies zimali ezaproposwa ngabazali emhlanganweni uhead le SDC babebiza abazali babatshela isituation abahleli kiyo and bavume abazali. Ngifuna ukunika i-example yempophoma lapho kulomzukulu wami khona. Sahlala phansi savumelana ukuthi nxa uhulumende evumile sizabhadala imali engange $600. Esikhulile bavumelana i-$400. Enjube bavumelana i-$400. Angiboni ukuthi umntwana wayengakuthatha ngathi khonokho kungalamuntu obehind. And that person mina I'm still condemning ukuthi wasebenzisa abantwana ku-area abangafanelanga abasebenzise ngoba mina ngaze ngabatshela abanye kugroup wathi except nxa abantwana beyibo abazazibhadalela ilevi yes but nxa ilevi izabhadalwa ngabazali I think there is something wrong ngoba abadala they were called whether there was a quorum or not a quorum but nxa kuyikuthi bavumelana laba babekhona abantwana one or the other omnye umuntu wabasebenzisa kuwabasebenzisa kuwo
Mhm kodwa sikhuluma nje alizange libone amapolisa kumbe abanye abantu abangaba ngamapolice sensitive
well labana abantu kujwayele baba khona lelo langa lelo nxa babe khona kumbe behamba ama 11 but to my understanding lami ngizula khona fana always hayi akuseyikho ngoba I think baku realize kumbe bakubona ukuthi kukhona nxa bedinga they are looking for that person and then alowo muntu ngiyoza batshela ukuthi waye kuthethe ngaphi but bangaba khona anti abanangabantu abavele behlezi bekhona they are always there but that day sokwenzakele they drove their cars off they go angikholwa ukuthi kukhona okunye okwaba it's very very pitiful la very pitiful nabantwana bayahamba nje besiye esikolo
Umnumzana Phineas Ndlovu ngomzali olabantwana abafunda enjube high school njalo wake waba ngukhansila ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi ubini njengokudla maye babo abantu abadla bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abafuya imbuzi bakhala ngokuswelakala kwemithetho elawula umsebenzi wabo okwenza kube nzima ukuthi bathengise imbuzi zabo kwamanye amazwe. Kufika uAnastasia Ndlovu.
Umsebenzi wokufuya imbuzi ubikwa ukuzinga eliphansi kakhulu ezweni abaphakathi kuwo bekhala ngokuswelakala kwemithetho ecacileyo elawula ukufuywa lokuthengiswa kwembuzi, inyama, uchago loba isikhumba phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Umnumzana Lindani Ncube, omunye wabafuya imbuzi emangweni weMatobo, uchasisa ngodubo olubhekane ngabakulibhizimusi.
Imithetho ayikho elawula abantu bembuzi, okugcina kusenza ukuthi abantu beyenze umathanda. Okugcina kusenza ukuthi abantu behambe kumafarmers emakhaya la abadala balime nzima imbuzi zabo. Ende bethwele nzima bezinika ukudla bencedisana labantu ukuthi ziphile. Ngapha kulabanye futhi abatshontshayo. Kodwa inkinga ekhona umuntu ebesebuya ezothenga imbuzi ngentengo ephansi kakhulu ethiya umlimi ekhala. Engathi uhulumende kufanele efake imithetho ezayenza ukuthi ibusiness le ihambe kungabi lomuntu oluzayo phakathi.
Uncube uqhubekele phambili ethi inkinga enkulu abahlangana layo ngemigoqo lapho bedinga ukuthengisela izifuyo zabo phandle kwelizwe.
Sile challenge enkulu kakhulu ngoba imarket enkulu engabisa inzuzo kuma farmers esenza lawo yileyi imarket engaphandle kwelizwe. Imarket leyi i-challenge ekhona ikuthola amaphepha esingathi ngama import permit avela kula amazwe esikhangele ukuthi sihambise kiyo njengeAngola. Ukuthi sithole i-import permit le sokubenzima kakhulu. Njalo sesisebenze le Ministry of Agriculture sibazama ukuthi besincedise ukuthi sithole lawo maphepha. Sesisebenze kakhulu futhi le embassy eZimbabwe, le embassy eAngola ukuthi sithole lawo maphepha. Kodwa sesibe lama challenges ukuthi akaphumi. Kodwa sokube ngumthudulo sibili iminyaka eminingi.
Phezu kwaleyo migoqo, uncube ukhala njalo ngentengo yembuzi ehlukeneyo ezweni.
Sile mbuzi ezijiyeneyo. Sile mbuzi i-local breed engathi imathabele kosi. Sibe le mbuzi le engathi ngama-crosses. Uyabe usukrose amabhuwa lemathabele.
Unkosikazi Londi Ncube laye okubhizimusi lokufuya imbuzi ukhuthaza abesifazana ukuba labo bangene kubhizimusi leli.
Okwakhathesi eZambia badinga i-breeding stock. So sikhangelele ukuthi lathi we try ukuthi sizihambise to Zambia, we work le Zambia. Abafazi silamandla esilawo. Uyabona umuntu ongumama uyakwazi ukuphatha kuhle into. Umama ungamnika inhlanyelo uyakukhiphela into seziziningi. So bomama asivume nini sidinga inhlanyelo, singayiphiwa inhlanyelo yethu le, siyibambe siyihlanyele siyiphathe kuhle. Sathi siphutha umnyaka sethe sesinezinto eziningi ezimangalisayo njengabomama.
Uhulumende weZimbabwe kakabi lemithetho ecacileyo yokufuya imbuzi okugoqela lamakhansili wonke ezweni okwenza abantu bengabi ledlabuzane lokungena emsebenzini wokufuya imbuzi. Imbuzi ezifuywa eZimbabwe zilomkambo omkhulu emazweni angomakhelwane kanye laphetsheya awe-European Union. Umhlubulo wonke weMandebeleni onganikuhle izulu ingcwethi zokulima zithi ulungele kakhulu umsebenzi wokufuya ikakhulu imbuzi ngoba zihambelana lomumo womkhathi okulesi sigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzavumela uZulu weZimbabwe jikelele odinga amapassport ukuthi awahlawulele ngemali yaphandle. Iphephandaba leHerald lona lithi owake waba ngusikomitshi wamapolisa umnumzana Augustine Chihuri wantshontshela amapolisa ayezama ukuthenga izindlu imali engange 4 million US dollars. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubona ndasakazi beStudio 7. Mina elami igama ngimandla isibongo ngakokhomala. Ngisuka esigabeni sasesilobela emagoronga. Ngokuhlala manje ngisegoli. Basakazi bethu, eyi kuningi okungasiphathi kahle emoyeni njengezizalwane zaseZimbabwe. Ukuphila esikwenza emazweni la esiphila kiwo akumnandi. Akukho mnandi neze, siphila ebuhlungini obukhulu kakhulu, kodwa lokho kuyimbangela yokungahambi kahle kwezinto ezweni lakithi. Esifisa ukuthi kube kuyenzeka, kube lo tshintsho nje. Siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga kutshintshe ezweni lakithi, nathi siphile khona. Abantu abasihlukumezayo langaphandle or esihluphekele ezandleni zabo beke bebuye bezohluphekela labo ezandleni zethu ezweni lakithi, ngoba ukuba kubi kwezwe lakithi kusenza sihlukumezeke kakhulu emazweni esiphila kiyo. Ngoba nxa izwe lakini lingekho lihle, labangani bayancipha kuwe, ikakhulu abantu abanemali okufanele usebenze ngaphansi kwabo. Abakuthandi ma ungumuntu waseZimbabwe ikakhulu ngoba bayazi ukuthi ulambe kakhulu, okungangokuthi ziningi izinto abangakucabangela zona ezimbi. Okokuthi noma ekunika umsebenzi wakho umlungu, ucabanga ukuthi njengoba vele uphuma ezweni elinendlala enkulu engako, ayikhona nje into ozoyenza, uzomosha nje kuphela. Noma ungabe unenhliziyo enhle ungacabangi ubudlwangudlwa, kodwa ukungabi kuhle kwezeka kithi lokhu okukhona njengamanje kwenza ukuthi lathi singathembakali emazweni esiphila kuwo langaphandle. Kunzima kakhulu, lokho kuyasihlukumeza mpela. Siyafisa lathi ukuthi ngenye imini izwe lakithi libe lilizwe elilihle elizovakashelwa ngamanye amazwe, lathi sike sibonakale singabantu kwamanye amazwe esiphila kiwo, ngoba lokho kubuhlungu kakhulu ukungabi kuhle kwezwe lakithi. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingugugukhanya. Sizubuhlungu ngendaba yamatitsha angaphiwa imali. Kubuhlungu sibili ukuthi baye emsebenzini bona bengela mali. Kubuhlungu la kubazali abadinga izimali zokuya esikolo abantwana. Abantwana befika ngale bengafundiswa. So umzali nguye osephakathi kosizi. Umntwana akafundi, imali sihambile, uteacher akaholi. Indaba nje uhulumende nguyo wrong. Laba ma-teacher bakhuluma kudala ngendaba yokwengezelelwa imali, kwakhanya vele kabananzwa. Okumangalisayo ukuthi uteacher, umuntu wonke usuke esandleni sika-teacher. Ukuze ube ngu-president usuke esandleni sika-teacher. Ukuze ube lisocha usuke esandleni sika-teacher. Ukuze ube ngudokotela usuke esandleni sika-teacher. So teacher nguye okumele ingabe uyaphiwa imali eningi ukwedlula bonke laba bantu. Kodwa uhulumende uteacher umkhangelela phansi. Sizubuhlungu ngama-teacher angaholiswa imali zabo. Kathesi sasikwazi ukuthi ilizwe lethu liza kuba yini.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ngikhuluma lo William Mlilo waseNkayi, ngokusebenza lawo kuhlalo njengamanje ngilapha kwele South Africa. Bemfuna ukuthi ngiphawule ngalento befuna ekhulunywe ngumnumzana uChamisa ukuthi abantu bangene ezitaladweni batshengisele ukuzuphoqelela umnanga ukuthi athi ubuye etafuleni bakhulumisane lo layo uchamisa uzawulungisisa isimo somnotho ekhaya. Yebo, siyavuma ukuthi umnotho sifuna ukulungisisa, kodwa uma esekhulume ngokuthi kungenwe ezitaradeni, mina ngokwami angivumelani naye, ngoba siyazi ukuthi umnanga kwavele ngumuntu ongananembeza, ngumuntu onganazwelo. Ukungena kwabantu ezitaradeni eZimbabwe laphana kuzoshiya kufa abantu abaningi, nabantu abaningi belimele. So angikuboni ukuthi kungasisa ndawo ukuthi kube lokhu kufa abantu, kulimala abantu. Ekugcineni kunye kunganasisombululo esisitholayo, kodwa abantu belinyazo sebezalokhu belandelelwa, amanye abama-human rights, ilungelo abantu, nama-oppositions beboshwa besenziwa konke nje ucuko olukhona. Siyamazi vele umnangako. Kodwa ngithi uChamisa wangcono alindela, nangu umnumzana uMbeki ungathi uyasondela ekhaya ufuna ukusiza. Maybe njengomuntu olekhandidate ukuqina u-Emerson Mnangagwa, mhlawumbe naye uNkulunkulu uzofika kuye athi ku-understand ukuthi no man, isimo sekhaya sesiphume kakhulu esandleni, sesifuna ukuthi ahlale phansi kukhulunyiswane kulungise ezomnotho, not ngendlela umnumzana uChamisa ukuthi sikwenze ngayo singene ezitaratweni. Hhayi, angikuboni ukuthi kungaba yindlela enhle. Siyazi ukuthi vele umnangakwa imbali yakhe injani ngocuku. Nanku bazi bamnika le gama lokuthi i-crocodile. Inhliziyo yakhe nje ayiyona inhliziyo enomusa, enozwelo, unonyalwa nomuntu lo. So ngithi akusilindeni yini uMbeki. Mhlawumbe bakhona abanye ama-African leaders azokhuluma naye ezana u-P F kakhulu nomnangakwa labangani bakhe laphana kuzayo, kuzame ukuthi lungise isimo. Ngoba ukuthi singene ezitaradeni, hhayi no, kwami angivumelani naye umnumzane uChamisa. Ngiyabonga.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-High Court kwele Malawi selinqume ukuthi izikolo kazilalungelo lokwala ukwamukela abafundi abaphothe inwele njengamarasta. Ukwephulwa kwamalungelo kanye lokubulala mahlayana kwabantu ngamapholisa kwele Kenya kubikwa kusanda. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili edale leCongress. Abatshutshisa lolu daba bengabebandla eliphikisayo elamaDemocrats bechaza uTrump njengomuntu okhohlakeleyo. Bathi ukudinga ukungenela kwele Ukraine kwindaba zombusazwe weMelika kwakuyindlela yokuzama ukungcolisa oncintisa kukhetho lukamongameli kubandla lamademokrats umnumzana Joe Biden, ngoba uTrump esesaba ukuthi uzamnqoba engancintisana laye. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha, sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuka sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump liba ngathi baningi laphana ePhalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe mpela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale edale le-Senate, ungathini ngakho?
Kwakusiko ukuphikisana mpela engingathi kule transparency ngolimi lukaQueen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela umnumzane uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulisi.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi kube labafakazi, kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusobala ukuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi ngabanga afinyelwa ukuze fakazi kukhona okufihlwayo zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi umnumzane uShambu wazenza kodwa ke ukuze avikele ukuze bamvikele ikho bevala ukuthi abafakazi laba baze baze letha ubufakazi babo
bazamvikela kuze kuthini
lapho asazi ukuthi indlulo xa kuziyowela lapho kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba lemfihlo kuthi ukuthi kukhona okubi okufihla ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo into enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo
ye nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu ngabasoze bedliwe yini kukhetho luzayo
kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo
umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook Vasco Nyaningwe Moyo uthwena msakazi wami uvuka njani Thabisani Ncube uthwena emsakazweni msakazi livuka njani Skumbuzo Moyo watching from Joburg kwele South Africa Ulinzi Hamon uthi yabo Ntunga amajono msakazi kunjani Hamona sonke khumalo SK utwana livu kanjani emsakazweni ngivukise lesalukazi esizala mina endaweni yakondolwane esigabeni sakobhutshe kuzoba lo Thabisani Ncube utwana hi Hamon isikhathi bani ngapho and ngolwesingaki lapho okhona uyaphendula-ke laphana ulinzi Hamon uthi yena kayindawo omongameli ngoba esenetha by majority ama Republicans kunenge okufihlwayo ukukhuluma ke ngeimpeachment ka Trump Gift Hanson I am watching from DC ulinzi amona uyaphinda laphana uthi yena imnandi lengoma msakazi Gift Hanson uyaphinda uthi wena thina siyalala manje Master KG ingoma ethi Jerusalem esiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ingoma emnandi ingoma engithanda kakhulu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili uZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi unkosikazi Grace Mgabe labanye abetheswa amacala enkohlakalo bazabotshwa na Izifundo ziyaqhubeka kakuhle eNjube High School kobulawayo kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven ntambama phela. Okwaliviki lani ilami sokwanela sidibaneni ngolwesibili. Oluzayo kundaba zethu zakusihlwa isiqalisileke eyami impela viki olivalelisayo Nguntunga milinkoma. Lichone kuhle.